nguye wabakhala ngababalisi ngunkosikazi Esther Nkomo ohlala eMakhokhova.
Nomntwana uyi-1 ofundayo, abantwana bafundi vele bafunda 2 days kodwa ifees siyabhadala. But amatitsha afike ethi ebhale blackboarding angaqeda aphuma azihambele abuye sebatshayisisa kuphi. Kumele sibhadale imali yama-private lessons emonth. Bafuna emonth imali yabo in-4 weeks kuthi.
Unkosikazi Rachel Moyo ohlala eMzilikazi uyakusekela lokhu.
Nabantwana bayi-3 bafunda khonokho ukuthi bafunda 2 days in, 3 days out. Siyabhadala i-school fees.
Kumele sibhadale imali yama-private lessons emonth. Bafuna emonth imali yabo in-4 weeks kuthi.
Unumzana Lameginyoni okhangelane lenswelo zabantwana eMakhokhova laye ukhala ngokwenzakala ezikolo.
Ngi-child protector, ngikhangele abantwana e-Edward Leof. Kuzisa ubuhlungu ukuthi ngesikhathi sithi thina abantwana fanele sibakhangele ukuthi babe sesikolo, sibe sesibona amatitsha engekho. On the other hand, futhi kusizisa ubuhlungu ukuthi amatitsha are not getting anything. They are getting nothing, totally nothing, less than a forward bottom line. So we are saying government kayiphi ama teachers imali. In return, ama teachers kabuyele ezikolo ayifundisa abantwana. Ngoba thina as child protectors, we are working for the best interest of every child. Siyafisa ukuthi abantwana bebe sesikolo, but quite unfortunate, umumo wangkhona awusivumeli ngoba ama teacher awazenzi isilawo ayasweli imali. Please, ngawo uhulumende uyazama something ukuthi akhushine ama-teachers ukuze ama-teachers engayenzi phela ama-private lessons wona la athathwa izimali eziningi.
Ababalisi bathi kumele uhulumende akhuphule iholo labo ukuze babuyele ezikolo. Usikhwica Mfundo Sifiso Ndlovu, umqondisi weZimbabwe Teachers Association, uthi bathwele nzima ababalisi eZimbabwe.
Indilimba yakhona isekuthini umqhatshi uyala ukuthi aholise umbalisi iholo elingamenza abuyele emsebenzini ayefundisa abantwana ngamalanga eneleyo ngesikhathi esifaneleyo. Engingakucela kubazali babantwana ukuthi bangakaqali ngokukhangela ama-extra lessons, kabakhangele ukuthi omele enze athutshise lolu daba lufezeke ezikolweni ngubani. Ye, nguhulumende, ngumqhathi. Kasithatheni ke izikhalazo zabazali ziye khonapho lazo, sitsho ukuba sisehlulekisa njani ilungelo lomntwana lokuthi azuze imfundo ngenxa yokwehlulekisa umbalisi ukuthi athole imfanelo ezeneleyo ezimenza laye abuyele emsebenzini.
Ababalisi abakunhlanganiso ezigoqela e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe lezinye bafuna uhulumende ukuthi aholise ababalisi imali edlula amakhulu $520 ngenyanga. Kodwa uhulumende uthi kalayo imali enje. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukhiphi Stube.